Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 3 zivandlela 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu namhlanje, elemelika lithi aliseyi kuqhubeka ngokuphatheka kunhlelo zengxoxo zokuphathisela eZimbabwe ukuthi lesulele izikwelede zalo ngamazi omhlaba ngezizathu ezimbalwa. Amapolisa aweZimbabwe Republic Police axwayisa izikolo elizweni ukuthi zigcine imali emabhanga hathi emahofisini azo. Abebutho lakwele Israel babike namhlanje ukuthi bahlasele indawo ezilikhulu lengxenye 150 emangweni weGaza laseKhan Yunis. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukhulumende ubikwa esithethe amanyathelo okujezisa izikolo ezingamachumi amabili lantathu 23 ezetheswa icala lokuxotsha abafundi abehluleke ukubhadala imali zama-school fees izolo kanye lalezo ezibhadalisa abantwana ngedola lasemelika kuphela. Lokhu kuveze namhla iliphephandaba le-Newsday lona elithi izikolo lezi zigoqela eseKudzanai Primary, Kureza Primary, Kuwadzana 6 Primary, Alan Wilson High School, Chinoyi 2 High, Glenview 2 High, Chiri Government School, Heathcliff High lezinye. Ugatsha lwezemfundo lwethule umbiko izolo liqhayisa abaphathi bezikolo ukuthi bengaze baxotsha abafundi ababe behluleke ukubhadala i-fees kumbe ukubhadalisa ngedola lemelika ngoba lokho kuyikwephula umthetho. Kusenjalo isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi wethule umbiko exwayisa izikolo ukuthi zigcine imali emabhanga hathi emahofisini azo ngoba sezisanda izehlakalo zezigebenga ezihlasela izikolo zihlomile zitshontsha imali. Izigebenga lezi zitshontshe inkulungwane phose ezingamachumi amabili zamadola eMelika, i-$17,000 eGeorge Slundika High School okobulawayo ngeviki edluleyo, njalo izolo zihlasele elomagundi zatshontsha imali engakaziwa ukuthi ibiyimalini. Amabhizimusi amaningi asezigcinela imali ngoba engawathembi amabhanga eZimbabwe. Sixoxele ngcwethi kwezonotho njalo esebenza lenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions, uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Ukuqakathekile ukuthi izikolo zikhuthaze abazali ukuthi babhadale i-school fees emabhenki ukwenzela ukuthi baye esikolo nje bethwele i-proof of payment. Ukugcina imali yesikolo kumbe endlini kutshengisa ukuthi abantu beZimbabwe, thina njalo beZimbabwe, asikabi nethemba kumbe i-confidence ukuthi amabhenki ayagcina imali yethu. Akula interest eyokugcina imali yebhenki. So kuyahambelana nje ngokuthi akula themba lokuthi imali zigcine emabhanki.
Izikolo zona singathi lazo sezisigcinela imali yini ebhadalwa ngabazali amafizi kumbe kuhlangana nje lokuthi isikolo zisanda kuvulwa?
Hayi, bavele bayagcina imali ngoba siyazi phela ukuthi nxa ungazifaki imali ebhenki ama-expenses nxa uhlala ubhadala izinto esikolo, uthenga igrosari kumbe udinga ipetroli yamabhasi kumbe ubhadala iy'sebenzi, ukuthi yebhenki into yinto evele ihlupha. Yikho ngibona nje bavele bezama ukugcina imali yezikolo, kodwa njengoshutho nje ukuthi hhayi kuyingozi okwakhathesi.
Wona umumo emabhanga umi njani kulezi nsuku? Ikhona yini imali?
Hayi, imali nxa kuthiwa khona imali emabhanka, siyabe sesingatholi amabhondi nokuthi hayi la vele uyabonakali la vele khathesi amabhanga lawo sebeyivame ukusebenzisa nokugcina amadola ahambelana nokuthi yona yaseyekhona futhi phela siyazi ukuthi izikolo azizamanga ukugcina imali lama-building society amabhenki okwakha imizi basawa kuma-commercial bank yikho akanye kujelangani imali yakhona ngoba yiko phela abaye beyifanele
ukhona ukuze abantu babe lethemba kumabhanga babungwenya baqiniseke ukuthi hayi izimali zabo zigcinakele hathi lokhwana okwenzakala ngalo yamnyaka abantu abalahlekelwa izimali eziningi kakhulu kuyini okumele kwenziwe kahle kahle ukuze abantu bahlaliseke bafake imali emabhanga
kuzathatha isikhathi ngoba vele umuntu angalahla ithemba ngami kumbe ngawe kuyahlupha ukuthi alihuhle liphenduke siyohambelana ukuthi imali yakhona ivele iyalikhona na iyiningi imithetho eyenziwa ibhenki enkulu i-reserve bank nabomthilincube nxa ingavele ibilokhu iphikisana iphoxana i-contradictory kuzathatha isikhathi ngoba umumo womnotho nethemba ekusebenziseni imali elizwe kuyahambelana ngikhola kuzathatha isikhathi okwakhathesi hhayi abantu balokhu thina silokhu sisathikaza ukufaka izimali zethu ebhenki.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezenotho njalo esebenza lenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions ubexoxa lo ntungameli Nkomo e-Studio 7 eseharare. Idolobho lakoBulawayo liqhubekela phambili likhangelane lodubo lwamanzi. Uhulumende esebenzela ndawonye lekhansili yedolobho leli wenza imizamo yokuthi kuqale ukwakhiwa idamu leGlass Block Dam emfuleni uMzingwane. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lokhansila kaWard 9 koBulawayo umnumzana Donaldson Mabutho.
Kula betuketha kutumayo ukuthi bebonana nabo minister wabomeya uTom Clark. Uchairperson we future water, uchairperson we engineering, operator engineering, bahamba ke bayabonisana ke ukuthi singalungisa njani idoba lamanzi lakoBulawayo. Kodwa bathe bevela khonale ke kwabuya ke i-report eyabuya kumansipala wethu wakoBulawayo kule mizamo yokuthi kuthiwa kule Glass Block Dam ekumele liyakhwe likwanise ukuthi lincedise uBulawayo. Endabeni yamanzi
udaba lolu lina njengomanisipala lalwamukelwa njani?
Kwaba lama-views ayishiyene imbono etshiyeneyo phakathi kwama-councillors kodwa-ke umbono wayo ugxume ku-committee committee resolution e-future water kwakumele khona ukuthi kuyenze bai-feasibility study kusuke khonapho kube sokukhanyelwa-ke indaba yezimali the financial impact edamu lona lelo kuzokhangelwa-ke ngento-ke ezibamba-ke ngezomthetho the legal framework pertaining to everything-ke nxa sikhulumisana lokuvumelana nalabo abafuna ukuthi bephathe besincedise ukuthi kube lalelo damu kodwa-ke izikhalazo ezinkulu kade ziphuma ngezokuthi bakithi sona siyani isicelo esasicelayo since year 2019-2020 ukuthi iBulawayo ayideclare ibe yi-water crisis ukwenzela ukuthi lokhu kusivuleleke ama-potential funders or partners ukuthi bezosincedisa ngendaba yamanzi ngoba indaba yegwayisha ngani le hayi amboni i-government yebo iyasitshela ukuthi ngesikhathi esinjeke sizawuze sihotshe amanzi sukakhonani kodwa-ke yingoma-ke esehlatshele for a long long time sibili-ke singakazeke sangene-ke ukuthi kumastudio ukuthi fuse ukuthi kathi ingoma ithi so ingoma izaba yingoma until sizabona-ke izitshengiso zokuthi hayi nankamanzi kagwayisha njani.
Zikhona na inhlelo esingazithi zingaphathisa kusikhatshana sona esesifitshane ukuthi uBulawayo yathola amanzi?
Ye, inhlelo-ke zikhona ngoba kokuqala vele sikhuluma ngendaba yama-water kiosk sikhulume ngendaba yamabhawuza kwezinye indawo-ke kusithi ngama-highline areas lapho ukuthi vele singavula amanzi kafike nda zikhona indawo ezisemganini kube Nkulumani nase-Country Park ezingafinyelele ukuthi amanzi efinyelele efike khonale ama-water kiosk afake khonale la ma-bore.
Umnumzana Donaldson Mabutho ngukansila gawat 9 gobulawayo. Ubexoxa ecingweni le Studio 7. Elemelika lithi aliseyi kuqhubeka ngokuphatheka kunhlelo zengxoxo zokuphathisa iZimbabwe ukuthi yesulelwe izikwelede zayo kulandela indlela ukhetho lwedluleyo olwaqhutshwa ngayo. Usithandekile Mhlanga oweStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe isiphathamandla sesigodlo seMelika eZimbabwe, unkosikazi Elaine French, kungxoxo ayiqhubele Studio 7. Elemelika beliphatheka kuhlelo lokuphathisa eleZimbabwe olwe High Level Debt Resolution Forum, Arrears and Clearance and Debt Resolution Process. Unkosikazi French uthi eleZimbabwe lathembisa kulezi ingxoxo ukuthi lizaguqula indlela eliqhuba ngayo ukhetho njalo lizananza amalungelo oluntu, kodwa alikwenzanga lokho. Asizweni amazwi akhe.
The dialogue, the government of Zimbabwe has committed to taking on reforms. But as I started out saying, we really haven't seen those statements kind of translate into actions, especially when it comes to elections. We did not see those reforms before and during and after elections. Because of the poor conduct around elections in 2023, the United States mission here, the embassy, has decided to press pause on our involvement in the AFDB dialogue.
Ugcizelele wathi ubudlelwano beZimbabwe leMelika buyaxega ngenxa yokuthi alilandeli amalungelo oluntu njengalokho okwenzakala ngokhetho olwedluleyo.
Since the August 2023 elections and even before that, I would characterize the relationship as strained between the government of Zimbabwe and the United States. Partly due to the lack of progress on democratic reforms on behalf of the government of Zimbabwe, which I think were exemplified in the recent August 2023 elections.
Ingcweti ecubungula izombusazwe uMnumzana Masimba Kuchera uthi inyathelo elithethwe eMelika lizabuyisela eZimbabwe emuva.
Ngathi mina inyathelo leli lingaphambanisa sibili inkulumo lezi ezikweleti seZimbabwe. I-America uzabona ukuthi lesi World Bank, lesi u-IMF njalo ingabangani lamanye amazwe iZimbabwe elezikweleti lawo. So ukuphuma kwe-America kumbe ungaphatheki kwe-America ungenza ukuthi amanye amazwe njalo belandele lokhu bese ukuphazamisa inkulumo lesi. Ithemba ngelokuthi uzaba lokukhulumisana ukuthi ukuphuma kwe-America kungabi le impact enkulu kakhulu, kodwa siyakwazi ukuthi i-America le-Britain lamanye amazwe asentshulalanga ezikhathini eziningi benzile izinto zawo bebonisana. So silethembele ukuthi iZimbabwe izadinga indlela ezokuthi ikhulume le America ukuze ivuyele kungxoxo lesi. Kodwa indaba ekhulunywa njalo ye-America eyokhetho le kumele njalo iZimbabwe ikubonisise, ikukhangele, ibone ukuthi singenza njani ukuthi iindaba zokhetho zingabi lokukhulumisana okuningi kakhulu every time senzakala.
EleZimbabwe lilezikwelede ezedlula amabhiliyoni amadola eMelika alitshumi lasikhombisa kunhlanganiso kanye lamabhanga eboleka imali agoqela e-African Development Bank, World Bank, le-European Investment Bank. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende ngalolu daba, kodwa isiphathamandla sebandla elibusayo eleZanu PF, uMnumzana Farai Marapira, utshele iStudio 7 ukuthi abavumelani lombono weMelika ukuthi ukhetho lwalungakhululekanga ngoba ngempela lwaqhutshwa ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, nginguSithandekile Mhlanga.
Zimbabwe!
Abebutho le-Israel babike namhlanje ukuthi bahlasele indawo ezilikhulu lengxenye 150 eGaza Strip babulala abantu abambalwa bebathi ngamalwa ecatsha adlulisa amalawulo ababizwa njalo ukuthi ngama-terrorist.
Abogatsha lwezempilakahle emangweni ophansi kombuso weqembu eleHamas eGaza Strip babika ukubana kulabantu abangamashumi ayisikhombisa 70 ababuleweyo kwalinyazwa abedlula ikhulu 130 ekuhlaseleni okwenziwe libutho ele-Israel kusukisela izolo ntambama. Lolu gatsha kodwa aluzange lihlukanise ukuthi inani lamasotsha aweHamas labantu makhaza abangabe bebulewe loba ukulinyazwa. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umphathintambo wezobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba, uMnumzana Anthony Blinken, esekwethekeleleni emhlubulweni oweMiddle East emizameni yokukhuthaza ukuthi amacele alwisanayo amise limpi ngokuhlala phansi ekhulumisana ukuze ingagcini isabalala emazweni amaningi akulomhlubulo esethatha icele kulimpi. UBlinken usemizameni njalo yokukhuthaza ele-Israel ukuthi lingaphongi ukuhlasela mahlayana ikakhulu endaweni ezigcwele abantu magaza, ikakhulu abesifazane labantwana abangahlomanga kumbe lithathe amanyathelo okubavikela. AbeHamas babulala abantu abaphezu kwenkulungwane eyodwa 1200 ekuhlaseleni abakwenze ngumfumfu nyakenye, bathumba abantu abaphezu kwamakhulu amabili 240. Kodwa ibutho lakwele-Israel lona selibulele abesiPalestina abangabazi inkulungwane eziphezu kwezingamashumi amabili 23,300, lachaya lavadlaza indawo eziningi zeGaza okuchiye abantu abaphezu kwezigidi ezimbili 2.3 million bengaselamizi.
Ababe izisebenzi zenkampani emba amalahle ewange eJongjian Investments abaxotsha umsebenzi ngomfufu nyakenye babuthane emgodini lo besithi bafuna izimali zabo abangaziphiwanga ngesikhathi bexotshwa. Inkampani le yake yetheswa umlando wokutshaya izisebenzi ngomnyaka ka-2022. Asenelisanga ukuxhumana leziphathamandla zalinkampani njengoba obona ngokuqhatshwa kwezisebenzi kulo mgodi othiwa ngunkosikazi Mindu ethe genelisa ukukhuluma emele inkampani njalo incingo zeziphathamandla zalinkampani bezingasatshelwa. Namhlanje isebenzi lezibhalelane phansi isivumelane lenkampani le esokuthi zizaphiwa imali zazo ekupheleni kwayena linyanga ngemva kokungenela kwamapholisa abophe njalo obekhokhela lezi zisebenzi. Exoxa le-Studio 7 omunye wabaxotshwa umsebenzi uMnumzana Mbwana Makhawa uthe bahlala bephiwa izithembiso zokuthi bazaphiwa imali kodwa usuku selufikile ludluliselwe phambili. Welekelele sithi abantu abaxotshwayo bedlula amakhulu amathathu asimzweni echasisa.
Sanika one day notice khonapho khonapho sathi no umsebenzi awusekho kodwa umsebenzi awukhona, sathi oh no problem, sathi saxhuma sabuya ezindlini. After 2 days sothiwa sokhathwe abanye abantu sebesebenza ama-peace job bebhadalwa khonapho khonapho cash in hand. Abanye basuswa wasebenzela emopane ngale ngathi abakhuthwayo sathi ngathi 300 something.
Indaba zemali-ke zasezihamba njani laphana?
Indaba zemali thina esamiswayo watshela ukuthi imali zenu definitely zizangena month end ka-October. Sathi no problem, njengoba lisimisenza lethu yezele lisinike imali zethu masinya masinya. Bathi no problem, kahle senje sirani kwiro imali zethu zonke ipheli nama-leaf days wathi kungene khonapho. Sathi no problem, ayisangenanga yama-leaf days le ma-benefits, kwangena imali esayisebenzela I think zithi from 1 October to khonapho esaqina khona esamiswa khona khonapho.
Namuhla-ke kuyini okwenzakeleyo?
ukuthi namuhla thina besihambe ngale sifuna ukubuza imali zethu. Njengokusho kwabo ngemande esithi imali zenu by mail esithi izolo Tuesday zizangena zonke. Thina sathi no problem. Kungayisho njalo, hayi sathona ilanga si-check amafoni ama-balance kune akula lutho. Namuhla sathi madoda sihambelini sonkeni ama-ex-employees abangatholanga and labanye futhi abasebenzayo abangatholanga. Sathi yonto kuyani phandle lapha sifike impendu le imali le because kelize liyasebenza nayo imali yakho awukayitholi.
Kugcine sekusiba lesivumelwano esokubhadalana imali na?
Isivumelwano athi sikhona besekubizwe yina umChina obona ngokwemali and ubizwe ngamapholisa ethi bona kuyalapha tshela abantu laba ukuthi imali zabo uzabanika nini and wathi before 31 January yabo then waphuma wakhama sathi a-a ngcono kube labantu abayi-3 ama-ex-employee uhambe labo e-ofisini yakho unamchayina lo-HR lalaba ama-ultimate liyefena naphansi lizwanani ukuthi yikho yini baphuma bahamba bakhumakhuza banale then basesenda i-message ku-group lapho esikhona phekuliphethe nokuthi mhlaka before 31 or after 31 so yikho lapho unomsindo khona khonapho ukuthi before 31
Umnumzana Mbwana Makawa ngomunye wezisebenzi ezaxotshwa umsebenzi emgodini weJong Xian Investments ubexoxa leStudio 7 esewange. Siphinde saxoxa njalo ngalolu daba lomnumzana Prince Mpala unobhala jikelelo enhlanganiso emela izisebenzi zemgodini eSolidarity Mine Workers Union of Zimbabwe.
Lukhanya luyaqhubekela phambili kuma mines amaningi alapha eZimbabwe especially ama Chinese companies lawo akhanya ngani umthetho weZimbabwe kabafuna ukusebenzisa bafuna ukusebenzisa umthetho wabo abawenzayo kulelizwe labo elese China ngoba ngapha basibona ngani si ku cheap labor into enje into eyenza ukuthi thina sizubuhlungu sithona sikhala ngesikhathi esiningi into eyenza ukuthi izisebenzi zigcine sisiya ku HR lamhlanje ema ofisini eJongjani indaba yokuthi ama HR abe lokho eqamba amanga enganike amalanga acacileyo ukuthi ama employees bazanikwa nini ama terminal benefits abo. Into ekhona ngeyokuthi umthetho ku SI 152 of 1990 ukliwe ukuthi ukhuluma ngendaba zema terminal benefits upon termination of contract. So bona kabalandela umthetho lo kade abantu bekhala from last year abanye abahambe kumakhisimusi benganikwa ngama terminal benefits. Sikhuluma manje kabakanikwa yiko sesilithumela iphepha elithiwa kubazanikezwa mhla ka 31 January.
Kuyini elibona kumele kwenziwe ukuze kuvikelwe izisebenzi ezohlangothi lozokwenjiwa? Sikhangela kakhulu ukuthi kule ndaba eziningi eziphumayo ezokungaphathwa kuhle kanye lokungaphiwa izimali ngemfanelo.
Kuyabe kufanele ukuthi ku-Minister of Labour kube lomunye obhoda ilizwe lonke ehamba efundisa abantu laba umthetho weZimbabwe i-Labour Act lama-statutory instruments ngoba abantu laba manxa ungaba-explainela bayenza ngani vele into eyikhulumayo kayiyenzi kayikho kayi-exist but nasiyasibabonisa ukuthi no umthetho ka hulumende nxa ukuthi umuntu angasebenza emsebenzini kufuze ephiwe imali zakhe nani ukuthi beyenze into abayenzileyo lamhlanje sebethatha omunye wezisebenzi sebemkhambise emapholiseni ukudimanda isalary yakho umkholo wakho is not a criminal matter it's a labor matter and it's a fundamental right ukuthi umuntu ephiwe izimali zakhe so ngokwenza abakwenzayo sokungani umuntu sephiwa icala lokubuza izimali zakhe khona kubhaliwe emthethweni ukuthi manqali ngasamfuni emsebenzini limnike umkholo wakhe ehambe kuhle kungela kuqabana.
Umnumzana Prince Mpala ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi zemgodini eSolidarity Mine Workers Union of Zimbabwe. Esigabeni lapho esiphatha indaba sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namuhla sixoxa lomnumzana Mehluli Mpofu osebenza eCanada osebuyele eZimbabwe lapho asesungula amabhizimusi okusebenza khona abantu abaningi eFumugwe esabelweni seMatabeleland South.
e diaspora ngihambe ngomnyaka ka 2001 basika la nami njengokuke basika ngalinda i-hostility sasebenza ke hhayi kwasokufika izinto sezingali ziyancebeka umthetho ehlalahlalile sekwazi ukuthi kwenzakalani langasekushisa ukuthi hhayi ngizama ukuthi ngilingise lapho enzela khona ma ngithi ngikhangele umumo omazweni hhayi akusiyoumumo engiyithandayo for impilo yami so ngase ngithi hhayi othi nami ngibhajethi ngibeka amasenti ukwenzela ukuthi ngilungise izinto ekhaya ngiqale first ngayakha hhayi ngingakayadi ngiqale ngahlangana nenkosikazi ngatata elokhu elapha ekhaya ngazama ukuthi ngimlungise namaphepha ukuthi andilandele pekuthi amaphepha hhayi athatha isikhathi eside ngase ngithi hhayi wayebesi ngawaiting asiyakhe sibe nomuzi emakhaya akho umuzi okuhle kakhulu kwabuya bazosincedisa abantu ukuvula kanye nokuchada kwethu kwesinto esakwenzayo sabona laphana u-Ezra Chisa wayesikile sazibona lathi sesikwi-studio seven enyezini kwaba kuhle kakhulu.
Kuyini esithi lakwenza okukhulu khonapho sizokuthiwa usulezitolo sulenkomo sulento eziningi akusithele ngamafishane
ngisiya kulokho ngisadlula kulokho ngisiya nge-step esokugcina yilesi sisiqale kathesi isitolo sathola i-stand efumugo business center ngomnyaka emibili edlulileyo saqala-ke ukwakha ngo-December ka-2022 umnyaka ka-2023 besiyakha size saqeda ngo-December nalo ka-2023 kodwa lakhona asibhedelelanga ukuthi kuphelele tu kodwa hhayi sasesivunyela ukuthi sivule abehelthi babuya bazoyi-fekta abade hhayi kubenile singavuli sasesivula-ke so sibe sibelokhuzeni i-supermarket izovula end of ekuqaleni kwa-February and then kuzova le-butcher njalo bayivula ekuqaleni kwa-February. I-cocktail bayisisindile vele ziyaduma sikhuluma njengamanje.
Ye nxa sikhangela khonapho abantu sizwa kuthiwa-ke bathole imisebenzi eminingi kakhulu sitshele ngamafutshane ngakhonapho.
Hayi imisebenzi ibe mningi kakhulu ukuze indawo leyana yakhiwe izifike lapho ekhona kusebenza abantu abaningi abadlula more than 200 ngingathi ngoba ekuqaleni kube nabagebhayo ama-surveyors first kwakuya abagebhayo i-foundation kwakuya abalay foundation kwakuya abe-concrete kwayakwaya babuya abachayisitila ba-extendia nabaze bafike ekugcineni abokubhedelela kathesire ngabe-plastering and then kusazobuya abanye futhi abazofaka ama-electricals ukwenza ukuthi indawo siyilayithe nama-fridge wonke asebenze especially awetintsha lapho kuzahlala khona inyama.
Kuyini ongakutshela abantu abahlala e-diaspora ngokuthi bakwenze ekhaya?
Kunzima ukuthi kubatshele because abanye bakhona vele bona bazisele ukuthi ekhaya abasaphenduki so kuya ngomuntu kodwa osalesiso sokubuya ekhaya. Ekhaya kuhle kakhulu yebo i-understand ama-challenges akhona kodwa impilo yakhona is different. Abangakwenza nje to try ukuthi babuye bezovakasha just for especially laba sebehambe isikhathi eside bezovakasha just see umumo ukuthi kwenzakalani bebone le development esilethwe ngabantu abaphandle ngale ukuthi ya something lapha ekhaya ngoba let's say ungaba picture for the rest of your life you know mina very difficult ukuthi ngiza-investa everything phetheya ngapha lapho engidabuka khona abantu bengikhumbule njengomuntu owahamba phetheya ngadliwa zindunduma njengalokhu esikuzwa ukuthi laba bahambe egoli ababizwa ngokuthi yimgewu umuntu wahamba wagewuka egoli bazange wabuya ekhaya yikho engakufunile kuzalokhu ukuthi ngibe remembered as umgewu owahamba phetheya ngahamba ngagewuka angifisi ukuthi isizwe sakithi singikhumbule njalo. Nakathesi manje ngahamba ngiyehlala phetheya ngikhohlwe ngasemuva kodwa bayazi into engiyenzile ukuthi lwalindoda loko ehambile kodwa ake yakwenza kukhana kunzima kakhulu.
Hayi phose lokugcina khonapho-ke Mpofu,
abafowethu abazame labodadewethu ukuthi ekhaya ama-opportunities akhona maningi njalo engabi le ndaba lento ze-politics ungasuki nge-politics khangela i-development kuphela. There is a sector eshotayo lapha. I-sector eshotayo ishota ngabantu ababeya bezoinvesta abantu abafana nathi esikhona ngayo iphethe esitholatholayo amasenti angibanokulala khona lokho esikwenzela abantu basekhaya kuhle kakhulu beyagedile umsebenzi basebenza baphambili nokuthi abantu bengarelaxi kakhulu empilweni zabo abazama ukuthi besebenze bekhumbule emuva.
Lo ngumnumzana Mehlu Limpofu obesebenzele eCanada esebuyelile ekhaya. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje, olivalelisayo ngutabo kaNcube.